Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 yesonto mhla ka 31 kuMfumfu 2021 moGibbs Dube. Ngendaba zethu namhlanje. Uhlangothi lwezempila kahle luthi kulabantu ababili ababulewe umkhuhlane we-COVID-19 izolo eZimbabwe.
Umkhuhlane lokhona i-COVID hayi uthulisile lapha emaphisa.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelwe ukuba uzafika namhla eScotland emhlanganweni o-United Nations Climate Change Conference. Uzahamba emhlanganweni we-COP26. Kulabanye abalungiselela ukutshengisela emigwaqweni eScotland bekhonona ngokwenziwa nguMnangagwa lohulumende wakhe eZimbabwe.
Siyabe sitshengisela ngokuba khona kukapresident weZimbabwe u-Emmerson Mnangagwa. Sizabe sitshela umhlaba wonke ngobubi buka-Emmerson Mnangagwa.
Sizalethulela ezamasiko, ezabatsha kanye lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa kulumsakazo. Uhlangothi lwezempila kahle lubika ukuba kulabantu ababili ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo eZimbabwe. Kodwa bafika phose amajumi amathathu 28 bahlolwe batholakala belegciwane le-COVID-19. Lubika ukuthi bedlula inkulungwane ezine lengxenye 4,677 asebebulewe ngumkhuhlane lo selokhu waqhamuka nyakenye kweleZimbabwe. Luthi asebehlatshwe ijekiseni yakuqala yokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19 bedlula izigidi ezintathu 3.3 million, kuthi asebehlatshwe esibili labo bedlula izigidi ezimbili lengxenye 2.6 million. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelwe ukuba uzafika namhla eScotland lapho azangena khona kusasa umhlangano omkhulu ohlolisisa ukudumala komkhathi we-2021 United Nations Climate Change Conference kumbe i-COP26. UMnumzana Nick Mangwana unobhala wohlangothi lukahulumende olubona ngokwethulwa kwemibiko ubike enkundleni yokuxhumana eTwitter ukuba uMnangagwa usuke eZimbabwe ekuseni elubhekise eGlasgow. Engakasuki eZimbabwe, uMnangagwa utshele abalandeli bebandla leZANU-PF emhlanganweni we-Annual National People's Conference ukuba ulapho ukuhlangana loMnumzana Boris Johnson okhokela ilizwe leBritane labanye.
I travel to Glasgow, to United Kingdom, after over two decades. It's after more than two decades have passed without Zimbabwe leadership going to the United Kingdom.
Ngizahamba emhlanganweni we-COP26. Lokhu ngokuqala ukuba inkokheli yebandla leZANU-PF ivunyelwe ukuya e-United Kingdom phakathi kweminyaka eminingi kakhulu. La ngamazwi kaMnangagwa athathwe kumabonakude ngumsakazo we-ZBC esemhlanganweni webandla lakhe eBindura. UMnumzana Monet Xavier Zabare okubandla leli eBritane uthi sebemelele ukwamukela uMnangagwa.
We are looking forward to receiving His Excellency President Emmerson Mnangagwa as ZANU-PF UK. Everything is ready for him in terms of support and showing solidarity.
Tinabebandla leZANU-PF simelele uMongameli Emmerson Mnangagwa. Sizimisele ukumsekela ngesikhathi esemhlanganweni we-COP26. Siyawuthakazelela umsebenzi wakho uMongameli. Sikumelele lapha eGlasgow.
Glasgow COP26.
Kodwa kulabanye abathi eleBritane akumelanga livumele uMnangagwa ukuba ethekelele ilizwe leli ngoba wephula ilungelo loluntu. UMnumzana Panyika Karimanzira okuhlanganiso ye-Restoration of Human Rights Zimbabwe uthi bazatshengisela eGlasgow kusasa langolwesibili bekhonona ngokwenziwa nguMnangagwa eZimbabwe.
Siyabe sitshengisela ngokuba khona kukapresident weZimbabwe u-Emmerson Mnangagwa. Sizabe sitshela umhlaba wonke ngobubi buka-Emmerson Mnangagwa obubalisela i-Nkuruhundi i-genocide ayenza eZimbabwe, okubalisela ukubulawa kwabantu abaningi eminyaka edlulileyo, ebebulawa ngenxa yakhe yena uMnangagwa lakathesi lokho kuqhubeka phambili lokuhlunguluzwa kwezizalane zeZimbabwe konke le corruption konke lokuthi khona vele ilizwe alimanga kuhle
kusenjalo ingcwethi ezibona ngokudumala komkhathi kanye labalimi bavumelana ukuba ukuguquka komkhathi sokuhlukumeze uZulu eZimbabwe lemhlabeni wonke jikelele. UMavis Gama usethulela lolo daba.
UMnumzana Washington Jakata, umqondisi wohlangothi lukahulumende olubona ngokwenzakala emkhathini, uthi abantu bathwele nzima emhlabeni wonke jikelele ngenxa yokhudumala komkhathi okubizwa ngesilungu ukuthi yi-global warming. Uthi ngakho-ke uhambo lukamongameli Emmerson Mnangagwa eScotland luqakatheke kakhulu.
It is extremely important for the president to participate in this climate change conference to really support the cause of Zimbabwe and to showcase that Zimbabwe is moving along the lines of the global pathways of going green and to ensure that we also put across our message in terms of mobilizing our resources for climate change adaptation in the country.
Ukuqakathekile kakhulu ukuba umongameli ayingena la emhlangano weclimate change ukusukela ukuphathelana lele Zimbabwe kanye lokubonisana ukuthi le Zimbabwe lenza lokho okumele likwenze ukusebenzisa ezinye indlela zokuthola amandla kagesi kanye lokwazisa umhlangano endabeni lokubuthaniswa kokudingakala okumelane lenguquko kwezomkhathi.
UJakata uthi ukukhudumala komkhathi kukhathaza abantu abaningi kakhulu eZimbabwe.
Droughts are becoming more and more in the country, and the time has come for us to ensure that we implement various strategies to cope with these droughts, including expansion of our irrigation capacity, as you've seen the government efforts.
Izihlakala zokoma lokho zisanda elizweni, kungakho sesifikile isikhathi sokuthi sibona ukuthi sisebenzisa njani indlela ezihlukeneyo okumelana lalokhu kuma okubalisela ukuqhelisa indlela zokutheleza, njengoba libonile nje imizamo kahulumende ukuthi uzinikele okungakanani kulokhu.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Everson Ndlovu ofundisa okumayelana lobunzima obubhekane loZulu kumbe i-disaster management ekolijini le-National University of Science and Technology.
Kakhulukazi kithi lapha eZimbabwe esinabantu especially esithi ngama-family farmers emakhaya ethu, emakhaya as in the rural areas, esingakwazi ukuthola i-climate information ngesikhathi esihle. Abalimi emakhaya sebehambe balahlekelwa yizifuyo ngokusweleka kwamanzi. Kusithi kunjalo abaningi futhi sebehambe bayekile completely ukulima, sebemele ukucela ukudla kuphela benikwa zinhlanganiso zimizi eziphathisa abantu.
UNdlovu uthi uguquka komkhathi kuphazamisa njalo umnotho kaZulu kanye lowelizwe.
Ukulahlekelwa yizifuyo zabo, ukuswela amabele, indlala emangalisayo, kakhulukazi ukusolakala kwamanzi. Nxa lithelelana izulu lakhona kuba lalokho esithi ngama-mid season droughts.
UMnumzana Dumisane Nyoni okuhlangothi lukahulumende olukhangelane labalimi olwe-Agricultural Extension Services uyakusekela lokhu esithi bathwele nzima abalimi ngokukhudumala komkhathi.
Ukuswela ukudla kubuye kudale ukuthi kungahlaleki emakhaya, yikho uzathola ukuthi olutsha lucina lusiya emadolobheni kumbe emazweni asigombolozeleyo besiyadinga amathuba emisebenzi. Lokho kubuye kwenze sisilele amandla esikuthi ngesilungu yilabor yokusebenza la ngomnyaka lapho izulu likhona. Siyasilela amandla okusebenza ngoba sokusele abantu abadala kuphela ekhaya, kungasela abantu abatsha abalamandla ukuthi benze imisebenzi esiyabe sikhangelele ukuthi yenziwe.
Ukuguquka komkhathi uNyoni uthi kuqhubeka kungenisa abantu kundlala engapheliyo minyaka yonke.
Izifuyo yiyo ibhanga yethu. Nxa ukudla sikulime sathola okuluthwana, singena esibayeni sithengise, siqalisela inkukhu, imbuzi, sicine sithengisa inkomo ukuze sizuze imali yokuthenga ukudla.
Abalimi bavumelana lengcwethi lezi besithi kumele umhlaba wonke jikelele ulwisane lokuguquka komkhathi. Omunye wabo ngumnumzana Tapson Cheda ohlala emachecheni esabelweni seMathebeleland South.
Kunjenje lamanzi asehlupa abantu behambela manje ukunatha somo ukuthi kuyenatha njengathi khona apho somo ukuthi abantu baye lapho kulamadamu khona vele asehanjelwa sibi lamanzi. Vele nje bekume ukuthi ngabe ngalesi sikhathi sesilimile amazambane sephansi sehlanyelwe kusayusafika kuDisemba lesikuvele sokuphakathi kwehlobo. Kodwa nje sokutshintshile sesiyasize silime kuboDisemba khona.
Akwaziwa ukuba inkokheli yomhlaba wonke jikelele izaphuma lani emhlanganweni lo eScotland okunganceda uZulu othwele nzima ngokukhudumala komkhathi okudalwa yintuthu ephuma kumafekitali ezimoteni lokunye okwenjiwayo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Kwenze maphandleni namhla sesigabeni semaphisa. Ake sizwe ukuthi umnumzana Themba Moyo ubhekane lani esigabeni lesi.
Maqondana lesimo somkhuhlane lokhona iCOVID hayi. Kuthulisile lapha emaphisa kuthulisile. Abantu nje bazikhohlele kodwa abanye bayagqoka nje ama-mask, kuyasanitizewa mawungena emashopu nje nyabona abantu bayasanitize lapha. So I am born nje okunye kungabe ke kumbukuzwa ukuthi ngibe laphana kule ukhona inoba nje uCovid minjani hayi kade sikuthulisile sibili.
Siyakuzwa kakhulu baba Moyo okunye ke obhekane lakho khonapho.
Imali iyo ehluphayo le msebenzi. Akukho imsebenzi lapha vele kayikho sibili. Indawo leyi idrobhu nje ijiwa lidrobhu elincane. Elisakhulayo so akula industry such industry khona kusezimayini lapha abantu abangani bayaphephela khona besenza okutshekesha kodwa la imali yangkhona nti iyahlupha nje. So okuhlupha kakhulu ukuthi lekuthengeni mina njengomuntu osebenzayo osikhwelela lona ibhondi leli. So ibhondi leli lisisebenzele kuhle ngoba into eziningi lapha zithengiswa nge-forex. Izitolo eziningi vele zithengisa nge-forex. So kuyikuthi thina abanye kuyasokunzima ukuthi enye into nxa uyifuna especially kwizitolo okungaluncane lokhu labantu nje baye bezithengisela nje phandle. Nxa uyifuna sekumele uqale uye kulaba abatshintsha utshintshe imali yakho unaleyo encinyane yabe ingatsho lutho. Ngibona ngani okwendlala sibili hhayi ikhona sibili njebathi sibhothi sekuyi-rain season lezulu lakhona lingana likani kuhle kuhle nje kutshengisa ukuthi alikani kuthi njalo lapha lokho lingakazilini.
Kwezemaphandleni namhla besesigabeni semaphisa esabelweni seMatabeleland South sizaxoxa labanye njalo abantu ngeviki ezayo. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisuka siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singakangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abantu abaningi kwele Sudan abatshengisela emigwaqweni sebevalwe indawo eziningi bekhonona ngokuhluthulwa kombuso libutho. Bathi kumele kubiselwe embusweni uhulumende wangena usanda kukhutshwa esikhundleni wayengumongameli u-Omar al-Bashir ngomnyaka ka-2019. Abantu abahlome baphelela baphose babulala intatheli zindaba i-Iran Broadcasting Corporation namuhla kule Afghanistan. Uhulumende we-Taliban uthi usehlolisisa udaba lolu. Umongameli Joseph Biden wakwele Melika ukhangelwe ukuba uzakwenza umhlangano lo mongameli Tayyip Erdogan wakwale Turkey ngesikhathi kusenziwa umhlangano we-G40 Summit eRome. Ababili laba bazakhuluma ngokungazwisisani ngokwenzakala kwele Afghanistan, Syria, Libya lamanye amazwe. Okwamanje sokuyisikhathi samasiko. Kuhlelo lwamasiko namhla sixoxa ngomama otshatileyo othi uhlutshwa ngutikoloji. Uthumele lokhu enkundleni yokuxhumana eWhatsApp.
Zihlobo zami undofa lo ngiqala ukumbona nge-lockdown. Into le ekuqaleni kwami kuyibona ibe ilithunzi elimnyama ekuqaleni ingakazibonakalisi ukuthi iyinto mhlobo bani. Into le ngagcina sengiyibona ukuthi iyinto enjani. Undofa lo zihlobo zami uyabuya ebusuku every day. Ebuya ebusuku every day. Mafika endlini umzimba wami uyalumelela ungihlungitshela ukuthi undofa lo nangu sefikile. Sengishadwe ngundofa endlini zihlobo zami. Kusenzakala njalo ngiphethe ingane encane ena 5 months. Mayifika lundofa lengani leyikhala njalo. Zihlobo zami sengikhathazekile emoyeni. Angilali ebusuku. Undofa ulala lami every day. Sengingumfazi kandofa. Angisakwazi ukufocus even ku-relationship yami.
Uze sihlaziye udaba lolu sixoxe lenyanga uMancube.
Umuntu okhathana phela lo. Ukuthi ungamncedisa njani ngoba yena uyofuna ukusetshenzwa. Ongenelwa yinyamazana leyo. So ekhona ngale lobo ungazi uyenzeni. Ngoba khona lapho okhulumela khona inyanga zinengi. Zinengi ezinye esizithumezeleyo ezikhona ngale eSouth Africa ukuthi akancedise lo. Njobani abanye bathi kasuku mahambe ngoba undofa nxa uhamba vele yabe sezwile kudala ukuthi wena usuhamba. Ebe sezwile ukuthi wena subaleka. And then kaso ufuna umuntu oseduzani owakwanisa ukutshaya isichelo esinzima esikandofa amnike lamafutha okuthi agcobe. Into leyani ingambambeleli. Amnike lamafutha ayezinyamazana zonke ompisi obani bani uhlanganise le mithi. Wenza ukuthi undofa njani angambambeleli. Manje njengobani kunjalo kunzima emuntwini okhatshana kubani umuntu ekhuluma eseduze kuyake kulula. So inyanga ngale zikhona sibatshelile abanye ngalo ukuthi bangancedisa.
UMancube uphinde wathi
nxa ngafa even abazali bakhe babekwazi ukuthi ubulaliswa nguye. Lezihlobo ezikhatshana leziseduze zaze zikwazi ukuthi ubaba lo wenze into embi. Indi kakhulu yena wayengafakanga komunye umuntu ezefake kuye umzondeni. Wayemkomisela khona ukuthi amnike inyamazana. Akunzima lokhu mntanami, kunzima kakhulu. Kunzima, kuyethusa, abantu bayathuthumala ngayo linto. Kunzima kakhulu ba, kunzima sibilayi. Kubuhlungu futhi. Umntwana sezezivika emphakathini. Yena kezwa yini lama audio akhulunywa yena, wayena engawezwa ukuthi abe lesihlelo athatha into yakhe ehambe eyilahlela kachannel.
UMancube yinyanga enkulu ehlala eZimbabwe. Ngilethemba lokuthi sizahlangana kuhlelo lolu singabaphilileyo ngeviki ezayo. Suke sizwe ezokholo lwesiKristu silontukameli Gomo.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngontungamile inkomo. Lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphatheleni mfundisi.
Sibingelela nebantwana benkosi kumagumbi wonke amanomhlaba lapha lingali khona ngilalele ngalesi sikhathi ilizwi lokuphakamisa imphefumulo yethu. Namhlanje ke sizakhumbuzana ngelizwe elisithola encwadini ezenzo njalo isahluko sesifica ngembili. Sibale ke indima ku-18 sisiya phelela ku-19. Kufundeka kanje. Kepha uSimoni ebonile ukuthi ngokubekwa kwezandla zabapostoli uyaphiwa umoya waletha imali kubo. 19. Wathi ngipheni nami lawo mandla ukuze ilowo nalowo engibeka izandla phezu kwakhe amukele umoya ongcwele. Zihlobo zenkosi ezithandekileyo, lapha sizwa ngomsebenzi wabapostoli beqalisa leli vangeli ababelitshumayela. Ngaphezulu ungayilandela indaba lethi baningi ababebuya ukuzokhonza labapostoli. Abapostoli ke ababeke izandla Nxa sebebekwe izandla kuningi okwakusenzakala, babesila abagulayo, babesamukela umoya oyingcwele wokubaqinisa lokubanika ithemba lokubanika isibindi ngoba yiwo umsebenzi kamoya oyingcwele lowo. Kodwa uSimoni lapha esizwa khona esibale khona uthi yena ngumbono wakhe umoya oyingcwele kaNkulunkulu uyathengeka ngemali. Sizwile esithi kubapostoli ake linginike lami lawo mandla ukwenzela ukuthi lami ngenelise ukuwasebenzisa lawo mandla. Kodwa ke yena wayengafuni ukuwasebenzisa ngobana engakamoya, kodwa wayethembe imali yakhe ayelayo. USimoni kalanhloni kayangeke uvula umlomo athi mphenini lami lawo mandla, nansi imali ngilayo. Empilweni baningi abantu abacabanga ukuthi imali kumbe ingcebo abalayo bangeza abakufunayo ngayo baze bagabhele lamandla kaNkulunkulu. Ayikho into enjalo. UNkulunkulu kathengwa. Abantu sebejwayele ukuthenga ezinye izinto lapha emhlabeni. Siyakwazi ukuthi ulalo ukuthiwa umuntu uyadiza abhadale imali lalabo ongamelanga ukuthi alubabhadala imali khona ngoba nalokho akumele akwenzelwe, yikho okuyabe vele kumele akwenzelwe engabhadalanga imali. Laba sibona inkohlakalo kaSimoni. Njengoba uSimoni elemali ucabanga ukuthi usengaba yini. Baningi abantu abagwaba ngalokho abalakho, bazitshaye izifuba baze bacabanga ukuthi bangadiza bathole umoya oyingcwele. Lokho kabakhohlwe baphinde. Ungayibala usiya phambili iyakutshela kuhleke lindaba njengoba siza ke siqhubeke ngayo. UNkulunkulu kathengwa ngemali yakho, kathengwa ngokuba nguwe kwakho. Kukhona umele ukwenze ukwenzela ukuthi izinto ziwuhambele kahle. Ungaze waba yilokho esukuzwa ngoSimoni, indoda egcwele inkohlakalo ecabanga ukuthi uNkulunkulu uyathengwa ngemali. Imali yakho zihlalele layo. UNkulunkulu asenzele kuhleke, asiyenze sinazelele ukubana umoya oyingcwele kawuthengwa. Asikhuleke. Nkulunkulu vula ingqondo zethu, samukele amaqiniso elizwi lakho kubana imali yethu ingazake ithenge usindiso lethu. NgoJesu siyakhuleka. Amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkanhla. Thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungameli Nkomo ungathinda kusasa. Sokuyisikhathi sohlelo lwabatsha.
Lingali tshona njani umthwakazi omuhle zimpapo muhle. Ngiyalibingelela kuhlelo lwethu lwanamhlanje. Igama nguMike Wobe. Namhla sixoxa loCynthia Chigwenya okumsebenzi wokuthuthukisa abasakhulayo elizweni. Sixoxa ngohlelo lweAsake Festival oluqoqwe umsakazo weCenter for Innovation Technology abanye bathi SITE.
Cynthia, siyakwamukela kuhlelo, njani siswami?
Siyaphila njani?
Hayi, ngiyaphila. Awusitshele okuningi ngale conference.
Mase siyabonga ngokusinxusa. I-program e-Asake Film Festival, program e-ranwa yi-organization abathi Center for Innovation and Technology, so ESITE. And ESITE has been doing a lot of work on post-conflict reconstruction and development and peace building ngoBulawayo.
I-Asake Festival, singathi ijonge ukutshengisa uZulu okwenzakala kwele Zimbabwe ngesikhathi se-Gugurahundi nokunye okufanayo. Ubona ngani okwenziwa yinhlanganiso ye-SITE kuqakathekile na?
Ngibona kuqakathekile kakhulu ukuthi abantu bebe ne-platform for indawo la abakwazi ukukhuluma khona. ngalezinto ezibahlukumeza qhakathekile kakhulu because sithola ithuba lokuthi sikwazi ukubona ukuthi la singasiza khona yikuphi without having to detect from phezulu or from people abanga-experiencanga into zodlame. Kuqakathekile ukuba lama conversations afana nalawo uma sizoyakha isizwe esibambeneyo, isizwe esithuthumayo kuzo zonke izinto. Kuqakathekile ukuthi abantu baseZimbabwe babe bebambene regardless of their ethnic or cultural background.
Uma sesikhangela indaba zokubambana okuthuthukisa ilizwe, ubona ngani uZulu yena kumele adlale indima enjani ukuthuthukisa eZimbabwe nxa sesikhangela indaba zokubambana? It's nothing as easy as peace building.
Masikhangela indaba ze peace building or ukubambana. Ilizwe liyakhwa abantu abahlala kulizwe. So akuso responsibility usomapolitiki kuphela kumbe iresponsibility yohulumende kuphela. Kwamele wonke umuntu waseZimbabwe or wonke umuntu olesifiso sokubona ilizwe lakithi liphumelela abe ekwazi mayelana ngama-social dynamics afana nalawo. Esikhulume ngawo ukuthi there were incidents of violence. So wonke umuntu kumele abe aware, abe conscious and also to contribute to the conversation about the national peace building and reconciliation. Kuqakatheke kakhulu especially for abantu nje abafana nami lawo ukuthi bakwazi ukukhuluma ngalezi zinto ngoba emphakathini sihlala labantu abangama victims or ama survivors walawa ama incidents either away kuprawundi kumbe I incident away political violence or ama incidents awumrambajini which was less than 20 years ago. So emphakathini kukhona laba bantu sisahlala aba affecteke ngalezi zinto. So kumele sibekwazi ukuthi how do we each of us play a role in building a better Zimbabwe people.
Ayike Zulu kanti abasithanda ukubonga uCynthia Jigwenya ngokungena kuhlelo lwethu lwabasakhulayo. Siluqhiba lapha uhlelo Zulu kanti abasodibana njalo ngolwesibili kuhlelo lwethu lwe-Live Talk at the Connection. Lapho siqhubekela phambili sikhangela ukuhlangana ngabatsha elizweni. Olevalisayo ngenjabulo igama nguMaikove. Mthwakazi omuhle Zimpapo omuhle. Bye bye.
Siyabonga kakhulu Maikove. Kwezomculo sileqembu le-Light Machine Gun Choir. Akasizwe omunye wabo exoxa no-Ezra Jesus Banda.
Size saba lenhlanhla enkulu sabathola kunini sibafuna Light Machine Gun Choir eyazalwa uthi LMG Choir eyaziwayo ukuthi yehlabele lobaba umdala uDr. Mqabuko Nyongolo Nkomo, ubaba welizwe nguye ke wasithola le lizwe laseZimbabwe. Namhlanje laba babili ama members asekhona egroup le bantu bekhuluma kuthiwa bonke bafa abantu baphile linjani? Wena ungubani?
Mina nginguGladys Moyo, founder member ye-LMG Choir. Five founders ndawonye lobaba u-LMG Give Nami eZambia sehlangene no-LMG Moyo, Comrade Richard Moyo owayehlanganisa bona akethe abafana abase-JZ. Thina sasingapha esayidini
le-Victory.
Sitshele ngaleli qembu lapha ke mama usitshele ukuthi labunjwa kutheni kwahamba njani.
Iqembu leli labunjwa siseZambia lalisenzeka kunika imorali ababe bekhululeko ababeparticipate phandle besilwa belwela inkululeko yelizwe lethwele eZimbabwe. Yikho basuzela khona ukubana kube netukutshayo ukubana sihlabele si-encourage amakhomrades phandle ukubana asitambe ngokokuqinisekileyo ukuze sithole uzibuse njalo sihlabela silandelayo. Ngathi LMG was a part of like in the quarter ama historical events awenzeka
ngiyithimbulisa emoyeni yethu ngamandla
sabasana. Siyabonga kakhulu Ezra Jesus Banda. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje, wothi sikhangele ebesilazo. Uhlangothi lwezempilakahle luthi kulabantu ababulewe umkhuhlane we-COVID-19 ababili izolo eZimbabwe. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukuba uzafika namhla eBrithani emhlanganweni owe-United Nations Climate Change Conference. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje.